Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC. Olamukela ngenjabulo enkulu emsakazweni owe Studio 7 ngesonto mhlaka 12 kuzibandlela 2025 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje, ingcwethi kwezokulima zixwayisa abalimi ngendlela abangaphumelela ngayo ngalesi isikhathi izulu lisina kuhle kwizigaba eziningi zelizwe.
Kwelakithi laMandebele ngiyaxwayisa ukuthi hayi nxa kusenza abantu kabathathe inhlanyelo ephangisa ukuvuthwa. Ngibona ngani lo mpikitsha womvundla.
Abaqoqi bomcimbi weNkayi Festival bathi sebelungiselela okwalonyaka, njalo lowo oqhutshwe ngekhefu lekhisimusi eledluleyo uphumelele.
Umama uThembiso Noni sazothi owase eNkayi South ubaba uHadebe yibo abasincedisayo nababa seNkayi inkaba abakhushayo futhi bakwazi ukusincedisa ngokuncane ababekutholi.
Kwezemidlalo namuhla sixoxa lomqeqeshi womdlalo wenguqu uMandla Mpofu osebenze kakhulu namaqembu amaningi agoqela ele Highlanders, Royal Stars, le Chicken Inn. Zonke lezi ndaba leziphathelane labatsha, amasiko lezokholo ziyalandela. Izulu lilokhe liqhubeka lisina endaweni eziningi zelizwe, njalo ingcwethi kwezokulima umnumzana Mandla Nkomo uxwayisa abalimi ngabangakwenza ukuthi baphumelele.
Ye, kunjani sithala balaleli bakho? Ye, hayi siphezu kwalizulu kusukisela ngekhisimusi belikhanya ngani liyana sibilokuzwayo. Kodwa asikafiki ezingeni lokuthi izulu eselinile izulu elingasijabulisa, ngoba okokuqala liphuzile, kaliqalanga ngesikhathi esijayele ukuthi liqalise ngayo. Okwesibili, nxa sithi siyananzelela, abantu abaningi bebengakatholi ithuba lokuthi baphume baye emasimini. Kodwa nxa sithi siyananzelela ikakhulu laba balezifuyo lincede kakhulu, ngoba abantu bese bethwele nzima ngokuthenga utshani bokuncedisa inkomo. Lakathesi nje inengi lazo lifike nje sokungani sekuseliphuzile, izifuyo zilahlekile kakhulu. Kodwa silethemba njengokutsho kwezanusi zezulu ukuthi lizaba khona izulu phose kuze kuyefika inyanga kaMarch. Kungaba njalo indlala ingaba nganeno, kodwa okuqakathekileyo ukuthi kungabi lezulu kuphela, kodwa kube lezulu eleneleyo ukukhulisa izilimo, lokuthi izifuyo zithole utshani, zithole njalo lamanzi, amadamu agcwale, amachiba agcwale, lemfula igeleze. So silethemba lokuthi kuzaba lobungcono obuthile.
Yisiphi isixwayiso ongasinika abalimi esokuthi bathole isivuno esithexaxa, ngoba abaningi babhekane lemigoqo eminingi efana lokuswelakala kwenhlanyelo, abanye bathi kule mhogoyi, abanye bathole okunye okubancedisayo ukuthi belimise?
Isixwayiso sami ngathi sikabili. Kulabo abaselesifiso sokuthi baphume balime izilimo, ngiyaxwayisa ukuthi nxa besenelisa kungangcono behlanyele izilimo lezi ezingakhulelwa yikoma. Lapha sikhuluma ngabonyawuthi, lamabele, ophoko, into ezifana nalezo, lokuthi njalo befake amajodo, amakhomane, lezinye izinto nje ezikhula masinyane, labondumba abazakhula masinyane bezale, ukwenzela ukuthi lanxa izulu lingacina lilincane ngoba kwaziwa at least bebe lesivuno. Ngiphinde njalo ngixwayise ukuthi laba abasafisa ukuhlanyela umumbu kabakhethe inhlanyelo abazazisebenzisa, ngoba inhlanyelo kazifani. kulenhlanyelo eziphangisa ukuvuthwa, kulenhlanyelo eziphuza ukuvuthwa, belenhlanyelo ezivuthwa nje ngalokho esithi isikhathi singaphakathi laphakathi. Kuqakathekile ukuthi abantu siya ngendawo abakiyo. Kwelakithi laMandebele ngiyaxwayisa ukuthi hayi nxa kusenza abantu kabathathi inhlanyelo ephangisa ukuvuthwa. Ngibona ngani lo mpikitsha womvundla nxa bethenga kweyinye yamakhampani engiyaziyo. Kodwa la nxa besiyathenga lapha kuthengiswa khona izincedisi zokulima kabacele inhlanyelo evuthwa masinya. Bese ngisithi mina okunye njalo okuqakathekileyo, abantu kabazame imizamo yonke yokuthi bengalahlekelwa yubumanzi. Ngesikhiwa siyasithi thina i-moisture retention. And indlela enhle yokuthi ungome masinya emasimini ukuthi amasimu abe esendlelwe endlelwe into esifana labo khabe labo jodo, kuzancedisa kakhulu ukuthi umumbu la uthole ithuba lokuthi uphakame. Nxa bezahlanyela into ezifana labo ndumba ziyancedisa ngoba ziyavundisa futhi umhlabathi zona. So asilimeni ngokuhlakanipha, silimeni ngolwazi, kuzasinceda kakhulu. Kubalimi laba abagcina izifuyo, ngiyaxwayisa njalo ukuthi benanzelele izifuyo zabo. Kulenkomo esingathi nje hayi zisurvive kancane ukuthi zingaxubi lonyaka. Inkomo ezifana lalezo nxa sezithola utshani zangani ziyanona. Isixwayiso sami ukuthi kazithengiswe. Abalimi bezama ukudinga izifuyo ezingani zisesezincinyane ezizenelisa ukuthi zimelane lokoma esingagcina sisiba lakho. Ngiyabonga.
Lowo nguMandla Nkomo, ingcwethi kwezokulima, obexoxa ecingweni leStudio 7. Luyalandela uhlelo lwabasakhulayo.
Siyalamukela kusigaba sabatsha. Igama lami nguThabo Kancube. Namhlanje sixoxa nomnumzana Prosper Ntini osebenza lenhlanganiso yeProgressive Zimbabwe Youth Foundation ngodaba lokwanda kwamacala adalwa eZimbabwe kumbe obugebengu obukhona elizweni leZimbabwe nxa kuqathaniswa lamanye amazwe. IZimbabwe isingesikhombisa ekhokhelayo emazweni eAfrika, njalo iphakathi kwamazwe angamachumi amabili lamahlanu alobugebenga lo okudalwa kwamacala amanenye.
Okungabangela ukuthi abantu begcwale emazweni benze icrime ukuthi kuselakala kwemisebenzi, indlala, abantu sebaphusha ukuthi yenzeke leyo nto. Ngoba ungathi uyakubhekisisa kudala le kwakungekho lokho ukuthi crime kube kubanjwe inkunzi kusenzakalani nani nani. Manje sesisokukhona ngoba abantu isimo siyabaphoqa, akunamsebenzi, ukudla yabona nje ukuthi sokunzima, abantu sebedonsa nzima, sebesenza noma yini. Mawuthi ukubhekisisa kungagcina kudlulele kudlula lapho. Kumanje iyouth ine-challenge eningi kakhulu ukuthi sometimes sithathela izinto phezulu. Sibona izinto ezenzakalayo kwezinye indawo sebezisenza ngokubhekisisa lokho. So vele ingcindezi sikhona kakhulu. Uma ulambeka esiswini vele umuntu usuka ebele ingcindezi, sesenza noma yini ukuthi akwazi ukuphila.
Njengoba intsha iyo enengi elizweni, ukuthi ukuthi yibo abanengi abadala ke amacala la, ubona sengathi udaba lolu aphathwa njani ke ukudalwa kwamacala elizweni?
Yeningi kodwa incindezi esuke isiwe khona, intsha yamanje asalawuleki, ayisakhontroleki. Ukuze sikugweme lokhu ukuthi bathole imisebenzi, abavulelwe imisebenzi emincane, amaprojekthi, bathole ukuthi bebe busy, bezikhiphe busy. Khokhana kuzobanqanda entweni eziningi, from kuma-drugs kuzobanqanda endaweni eziningi kakhulu, from ku-crime, ku-robbery noma kuyikuphi. ugoqela intsha nje bezilongo bethole sasenzima kunzima mbonana ngevele into lesikhona kusakhupho kodwa bengathola imisebenzi bese come to emsebenzini khona lokho abakufisayo ukuthi bayakwenza imisebenzi bebe busy hayi mbonana kungaba ngcono kungathi ukwehla kancane
njengenkokheli yabatsha ikhona na imizamo elingathi liyayenza ukwenzela ukuthi liphathise abatsha ukuthi bengangene ekudaleni kwamacala ukuthatha izidakamizwa ukutshontsha ubugebengi obuneyo ikhona na imiliyenza
yebo siyabahambela siyabafundisa sikhulumisane nabo ukuthi sizwe ukuthi inkinga yini imbangela yokuyini kodwa bame kulizwi linye indlala esiswini imisebenzi yasilela that's why abanye beziphoqa uthole umuntu sesidla ama-drugs uthole umuntu sesenzani ngale kodwa hayi siyazama njengeyouth ukuthi sizame ukubamba kufoma ukubugebenga noma yini kodwa asinethemba kuzatshintsha uma kuvuma ngoba yabona nge-generation kukhona okuvelayo manje ayilawuleki intsha kodwa siyakubona i-challenge ekhona kusasele ngcindezi kodwa siyazama singabe yothi sokuthi kulungi mina benginesifiso sokuthi ngihlangane namanye ama-organization abhekane ne-youth sithi ukuyihambela i-youth sibhode nje ngelizwe lethu laseZimbabwe sihambele i-youth youth by youth yonke indawo yonke i-province singabandlululi ukuthi le youth yasendaweni enje le youth yasendaweni enje kodwa isifiso sami ukuthi sibhode nje sihambe sizwe izikhalazo sihamba namanye ama-organization abhekane ne-youth
kusigaba sabatsha namhlanje besixoxa nomnumzana Prosper Ndini okunhlanganiso ye-Progressive Zimbabwe Youth Foundation ngokudalwa kwamacala eZimbabwe. Asihlanganeni ngesikhathi esifanayo ngeviki ezayo. Olivalelisayo nguDaba Kancube.
Ngesizwe ezamasiko.
Sigcina masiko wethu owenze usenziwe manje sigcina masiko wethu
yisalomukela kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu suku zonke lami umthembo Sithembayo uGibbs Dube nelihlanza namhlanje ke lomnumzana wabalanda mathe lapha ngikhuluma ke ngonkululeko kwabalanda mathe oyingcwethi kwezamasiko esintu kwabalanda sawamukela kuhlelo babo
Dube lingabe litshona njani ngibingelele abalaleli ngisithi happy new year umnyaka ka-2025 I hope ngicabanga ukuthi wonke umuntu ongene kahle eminyakeni omusha
ya kulathi sibona ngazani kungabe kunjalo ya kusitheke gobalanda kudala abafana kule ndlela ababelungiswa ngayo ukuthi bagcine besiwa ngamadoda khonyangazani kathesi sokulokuyekethisa okuthize babe vele bekhangelwa mbani umuntu esakhula azebe umuntu okukhulile
yebo uzakhumbula Mthembo endulo bekule lendawo bekule chiva umemhlabo ngithi idale labafana lapha bebehlala khona bebelusa ekuluseni lapho yikho lapho abafana bebephekwa khona mabe kuyantambama bavalela inkomo kuyakwejiswa kulabo bhuti abadala ababe beyibo abakhulisa labo bafana babaqalisela kuphi egangeni enkomeni so bebafundisa ngokuthi ma uyindoda kufanele uziphathe kanjani kanti ke lamakhehla ayekhona wawungasoze uthole umntwana ongumfana uthole ukuthi usekhithini ngapho mama ababhizi bayakhwezela impika konke ngale labafana bahleli hhayi babelechiba labo lapho ababegwejisa khona bexoxa befundisana bekhulisana beseluleka kungasikho lokhu sokusenzela njengamanje
ye kwalahleka ngaphi ukuze kuphele dudu kukhanya kuseko phela kobalanda konke lokhu kuhamba njani
Mthembo kakusekho ngicabanga ukuthi kuguquka kwesimo njengoba ubona wonke umuntu manje secabanga ukuthi kasenasikhathi kuqala abadala bethu bebenesikhathi labantwana yikubona abafana bebekwanisa ukuthi umuntu ekwazi ukuthi maze sithi sesiyathatha umfazi uyabe sezibona sephekekile sesiya kubo 38 years kodwa manje zathola 23 semithisile akafundiswanga ngoba abazali vele abasahlali labantu babo isikhathi esiningi sokuyindaba naleyo ukuthi egoli kancane kancane umuntu sesegoli umntwana uzelwe kule 2 years sokuthunyezelwa ugogo ekhaya ugogo laye kakwanisi sekhulile amadolo sesala so abantwana yikho lapho kugcina sokulahleka khona kuze kufike isimeni manje sokuthi sebesidla izidakamizwa bebancane
kuvuselelwa njani kwabalanda kusithele sibili ngokugcweleyo ubona zani kungenziwani ukuthi kuvuselele khonokho
Mthembu kulula lokho ke njengamanje ngoba siyabona izinduna sesiqalile ngiyazibona zikhuthele odakamela abaqalile manje bayenza imicimbi yesintu mawuyabheka le Plumtree obaba uyinduna uGambu uChief uFuyana kanjalo sukusela lapho istructure sakhona mawusikhangela sokunamabutho ngaphansi mawukhangela kunamabutho kunebutho lenkwali kunebutho laphayana eliholwa ngomshengu omadabudabu so khonaphana so sesiqalile istructure sakhona sokuzama ukuthi sizame ukuthi siba sibefundiswe abafana kanti-ke manje inkinga kusuke kube nzima ukuthi lama rights asengenelele kakhulu so abazali mabebona la namabutho ethatha laba abafana babebona ngathi ababahlukumeza kanti-ke kufanele bekhumbule bona abazali ukuthi endulo bona bakhuliswe kanjani bengalandeli lento esifike yafika manje yesimanje manje ukuthi umntwana sekwazi ukuthi ahlale egqoke ikepesi ekhaya loba umuntu esithi ekuhle sokuvuma yena sasingakwazi lokuthi nendulo lokuthi kuthiwa uba bekhona wena uyavuma abafana kufanele befundiswe into ezifana le sathubi sathiyani ukupheka isithiyani kabakwazi lokhu abafana into ezazisiza kakhulu abafana abancane ngiyabonga kakhulu Dube
ye le yincwethi kwezamasiko esintu umnumzana Nkululeko Gobalanda Mate njalo ungumlondi kwembali zesintu hayike okwalamhla simalapha kuhlelo lethu lomasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke belilami umthembo ozithembayo uGibbs Dube siyabonga kakhulu
le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington.
Uhlelo vuselela umoya namuhla silomfundisi Thandeko Zintimkandla.
Salibonani, salibonani, salibonani zihlobo zami zihlangana emoyeni wokuqala lomnyaka ka-2025. Sibonga njalo sidumisa ukuphela ubana uNkulunkulu lomsa uNkulunkulu olothando lokusigcina kuze kube lapha. Kuba lithamsanqa elihleke lelo ngoba siyazi baningi ababezimisele ukubana bangene womnyaka ka-2025 kodwa kwehlula ngezizathu bezithiyeneyo thina esithi siphilile asimbongeni uJehova udumo lonke luye kuye. Namhlanje-ke sihlangana ukuvuselela umoya ngokukhangela ukuthi njengoba umnyaka uqala nje oka-2025 yilo lalowo kukhona azimisele khona afisa ukuthi ngabe uzakwenza mbe kwenzakale empilweni ethinta yena labanye bakhe. Sizakhangela-ke namhlanje ukuthi kanti nxa siwuqala lowo mnyaka sisenza lezinqumo zomnyaka lo esesikuwo kuyini esingaqala ngakho. Siqale-ke ngokubala ibizwi lenkosi encwadini yokuloba kukaMathewu Mateyu isahluko sesithupha indima yamashumi amathathu nantathu Matthew 6:33 kufundeka kanje: kodwa afunani kuqala umbuso kaNkulunkulu nokulunga kwakhe khona konke lokhu kuyakwenezelwa nina. Njengoba ngitshilo nje ekuqaleni lapho ukuthi ziningi izinto ezifiswa ngabantu, lami ngilazo engizifisayo, lawe ulazo, imindeni, amankampani amakhulu, uhulumende, ingabe ngubani lo lalowo kukhona afisa ukuthi kwenzakale. Nxa siqalisa emndenini bakhona abazali abafisa ukubana impilo zabo labantu ababo zibe ngcono, abantwana babalalele kuhambe kahle, labantwana labo bayafisa abanye, yebo hayi bonke ukwenzela abazali babo izinto ezinhle eziyatshengisela ukubana ngabantwana kuzwa. Yebo kambe-ke lapha nxa sikhuluma ngezifiso lezinqumo sitsho abantu abakhangelele impilo ithi ibe ngcono. Bangaba khona abanye abakhangela bengabi le ndaba ukuthi kwenzakalani, hayi labo-ke labo bazazibonela ngokuhamba kwesikhathi ukuthi ukuhleleka kwezinto kuqatha ongana. Kodwa-ke ilizwi lithi abantu bengakakwenzi konke khona lokhu, bengakathi baqale bebakhangele ukugcwaliseka kwezinqumo lezifiso zabo, ngabaqale bafune umbuso kaNkulunkulu uqala umbuso kaNkulunkulu lokulunga kwakhe. Phela uNkulunkulu ulungile, uNkulunkulu uthando, uNkulunkulu impilo, uNkulunkulu yikho konke, unguye okumele ukuthi ngabe kukho konke lokho okunye sikudingayo. uNkulunkulu abe ngowokuqala. Sithi nxa sesibuye uNkulunkulu ke sesimbeke waba ngowokuqala ubana emzini yethu, uNkulunkulu ahlale khona, kunciphe ingxabano zokungaziphathi kwabantwana labazali lezihlobo labangane. uNkulunkulu oluthando, uNkulunkulu olungileyo, uNkulunkulu omangalisayo, nxa ekhona emagumeni ethu impilo iyakuba ngcono. Ngikhuluma kunjenje, bakhona emndenini abangakhulumisaniyo, bakhona abakhumbana ubuthakathi, bakhona abanye uzubone umuntu edile emngcwabeni wakhona kangiyo. Bonke lokhu kubangelwa yikuthi impilo kulowo mndeni, kulowo muzi, uNkulunkulu kakho. uNkulunkulu kudala bakhohlwa ngaye. uNkulunkulu kasuka emntwini, umuntu nguyosuka uNkulunkulu. Sengathi imindeni ingakwazi ukuthi kuqala bengakathini besenzani ekuqaleni kuka-2025 kabafune uNkulunkulu lokulunga kwakhe. Asikhulekeni. Baba Thixo emagumeni emzini yethu nemsebenzini yethu kasifune wena kuqala. Kuze bonke sikufisayo kwenzeke. Amen.
Sibonge umfundisi Thandeko Zintimkandla ngohlelo Vuselela Umoya. Siyani indlebe uhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.
Sibonge uNtungamile obesethulela ezokholo lwesiKristu. Kwezemidlalo, namuhla sixoxa lomqeqeshi womdlalo wenguqu uMandla Mpofu, osebenze kakhulu lamaqembu amaningi agoqela ele Highlanders, Royal Stars, le Chicken Inn. Intathelizindaba yethu yezemidlalo Ezra Chisas Banda usethulela lolu daba ngugcweleyo.
UMandla wazalelwa eWange, wahlala eVictoria Falls, wazoqala izifundo zakhe koBulawayo.
Ngahlala koBulawayo from 1998, ngangena esikolo eMahlabezulu eChabalala ngo-1982, ngaze ngaphuma ngo-1988, ngase ngisiya eHlathi secondary ngo-1989, ngaze ngaphuma ngo-1992.
Umpofu wahawukelwa ngamaqembu enguqu amakhulu, wacinisiwa koBulawayo esadlala inguqu eKhwekhwe.
Ngase ngisiya eZeskosteel ngo-1993, iku-Premier League, ipromotiwe ngo-1992, ngine-19 years. Ngaze ngafika ngo-1998. Ngidlala kuZeskosteel. Ngo-99 ngabuya ngathengwa yiRed Stars eyayisiku Premier League. Ngasebenza kuRed Stars, ngadlala ngaze ngagcina ngo-2004. Ngo-2005 ngase ngisekela ukudlala, ngase ngingena ku-coaching.
Esadlala uCoach Mandla wafundela ukuqeqesha ezenguqu.
2005 ngayenza u-level 1, ngaqhubeka ngokwenza ama-badges ami ngo 2009, 2010, lokhu engiqeqesha nje khonapho ku-restance, sagcina 2011. Lokhu engisenza ama-badge ami, u-CAF C lo-CAF B wami ngo 2010, 2011, ngikhotsha ku-Chicken Inn Centred ngu-Adam Ndlovu, ngasebenza laye ngo 2012, kwathi kuswelekala kwakhe, nga-take over ngo 2013, ngaba ngu-head coach ku-Chicken Inn.
Ngendlela eqeqesha ngayo uMpofu, wacelwa ukuthi asebenze leqembu lesizwe elama Warriors kunye leqembu le Highlanders.
Kuma national teams yami ngasebenza from 2012 until 2022, ngaba le 12 years ngisezifa ngomanda 20, ngomanda 23 ngisiya ku senior team, ngase ngicina sengihambe ngo 2021 ku AFCON eCameroon ngu assistant coach ku Norman. Ngo 2017 ngakoBulawayo City iku Premier League, ngase survive relegation. Ngakuyo 2018 uMadinda wabuya kwaLenders wahambisa, ngasebenzela kwaLenders ungasini coach ngo 2018 2019 2020 wabuyela uMatinde Botswana ngasifala ngiqeqetsha nje kwangena iCovid.
Usebenzile umandla kwezenguqu wagcina ethathwa ngamaqembu alumdlalo weBotswana lapho asebenze okwesikhathi eside.
Hayi Botswana ngakhotha i-team kuthiwa yiMasitauka eyipromothiwe khona ngale ilabafana abancane. Ngasuka 23-24 ngawa esuwa ngakhontiya ngo-23-24 season. 24-25 season ngilabo sehlukana kathesi nje ngo-December mhlaka 5 sehlukana saphatha ways lesuwa. Okwamanje ngikhona lapha koBulawayo emelele ama-opportunities abuyayo.
Umpofu okwamanje kalaqembu aliqeqeshayo ngemva kokwehlukana lelakhe leBotswana ekupheleni omnyaka odlulileyo. Ngimelesedo 7 ikamela muyenza Jesus Banda.
Abaqoqi bomcimbi wenkayi festival lapho bekuthe gwaqa abaculi abalingisi imbongi labasinayo bathi sebelungiselela owalonyaka umbuthano njalo babonga bonke ababaphathisileyo ukuthi oqhutshwe ngekhefu lekhisimusi eledluleyo uphumelele. Umcimbi lo oqhutshwe eGonye, Nkayi Center, Nyaje, Gwelutshena, Mateme, Khomayanga lempumelelo. Okuningi ngalolu daba sikuzweni kungxoxo esiqhube lomgcini sihlalo we-hashtag 53 Nkayi Festival, uPrecious Ndlovu owazakala ngelithi Precious Diana Ndlovu wezomculo.
Kampani yakuqala ezokuqala engithanda ukukhuluma ngayo mina abethala abaprovaida kakhulu nge-transport. Sasingena ngitsho vele imali yokuthi sikhave i-transport ezositova for 7 weeks and 7 days. Kodwa i-regional funerals yazizinikela kukho konke yaprovaida nge-transport. Asizange sithele ngithi fuel yiyo yayibona konke, yayisinikeza izinto zokudla ne-accommodation. Ngithanda ukubonga kakhulu ku-regional bese ukuthi kumaphalamende kwanisa ukuthi si-approache u-MP wase-Nkayi North, uMama uThembiso Nyoni, sazothi owase-Nkayi South, uBaba uHadebe, yibo abasincedisayo ngalokhu abasincedisa ngakho. Esokuthi abanye nabo abase-Nkayi esaba-approach-ayo futhi bakwazi ukusincedisa ngokuncane ababekutholile.
Kuyini elikukhangeleleyo kumcimbi weNkayi Festival ngomnyaka ozayo?
Amalungiselelo aseqalile ngoba asini masiceda omunye umcimbi kuqala phansi kulungiselela i-December ngoba sakubona kufanele kuba lula ukuthi silungiselele iminyaka kuqala. Sikhangelele ukuthi umcimbi walo nyaka ube sezingeni eliphezulu kakhulu ngoba sibathi khona isilungile from mistakes. So sinanzelela ama-mistakes amanye amaningi esike esikwenzileyo ayenza ukuthi singani siyaflopha kancane kodwa sesikwazi ukuthi sikorektha laphana lapha ukuzibike kuhambe kahle. So sikhangele kuba sezingeni elikhulu kakhulu nesiye kakhulu. Ikakhulu akuzange kube nodlame, kwakungenjabule, sijabula sithandana sasinje ngefemili nje siphila njengefemili ezabaculi. In terms of inzuzo asizizanga kahle kodwa sinanzelela ukuthi sisacathula ngokuhamba ngesikhathi kuzavela ngoba imicimbi yethu besiyivala ukuthi abantu bangene ngethesti ngokuzimali kodwa sinanzelela ukuthi izibi belisina kakhulu ukuze kugcine kufika abantu abakade bangaibakade sibakhalelele ukuthi bafike.
Lowo nguPrecious Ndlovu umgcini sihlalo we-hashtag 53 Nkayi Festival owazakala ngelithi Precious Diana indlovukazi kwezomculo. Asizweni umculo womunye wabaqoqi balomcimbi uBhekusizi Fuzani, yena ohlabela le Maduma Express. Umculo kaBhekusizi Fuzani ehamba leqembu leMaduma Express behaya umcimbi weNkayi Festival. Silugqiba lapha-ke uhlelo lwethu lwanamhlanje. Abangenelisanga ukulalela uhlelo lwethu lilakho ukuya ebulenjini kukheli ethi www.voandebele.com. Walivalelisayo yimi uSithandekile Mhlanga ngisithi asidibaneni njalo kusasa.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.